sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebulewe ligcikwane le COVID-19 elizweni sebelichumilane 14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu emathebeleleni North. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswelakala kwamabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni.
Sagcina nje sibuthana siba baningi, saquma ngenyawo sibuye enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngijoyina eyodwa. Lapho abantu bekuma-private ade bekhona bebesithi 50 pond, kodwa i-50 pond yangkhona zwagada kangaki.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve amanzi okusebenzisa.
So sikubone njengangomthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono, sisebenzisana le-City Council siye donethela abantu labe health organization, ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be health organization.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labantu asebebulewe ligcikwane le COVID-19 elizweni sebelichumilane i14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu 63 emathebeleleni North, ukutsho ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethule izolo ntambama. Luqhubeke lwathi asebetholakale belegcikwane leli sebengamakhulu ayisithiyagalolunye lamachumi amane lambili i-942 kulandela abalichumi lasithupha abatholakale belegcikwane leli ngemva kokuhlolwa. Phakathi kwabo abavela iSouth Africa bayisikhombisa, oyedwa ubevela kweleBotswana, abayisikhombisa bebevele bengabaphakathi kwelizwe. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Atlas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eYechova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthe lanxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, wona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Dawu, umhlali wakobulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Udaba lwe-transport siluhluphile kakhulu, wonke ama-roads akula mabhasi, sazi kumbe indaba yefiweli kumbe basitrayikile njalo. Maybe nxa uhulumende engakonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane esuke ukuthi eChove wenxa sikhangela even lawo la amazwe kukhombi lamazwe kubhasa achovayo kathi sakusebenza i-social distancing eyayikhona kuqalisa abe gcwele pampam abantu beminyezeleni le mali ayinini kebe ungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni yancedise ethola abantu, ngoba kathesi nxa bethola abantu ngekho emthethweni babhatalisa imali ezinzima ngoba bathi babe bebalekele amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakobulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezukho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kunzima ngoba la kuma roadblock imali idlula khonapho. Nxa ungumuntu uthwele abantu afika bekuthonisisa ukuthi why ukuthwele abantu, abantu abala social distancing even noma lihlezi libalutshwane abangafuni ukuthi izimoto zithwale abantu, kodwa izubuqo iziphatha kabi kakhulu ngoba kunje bese si mina njengami ngokhile ngisukuse lapha ekade ngisiya khona, akula moto emgwaqweni lama private cars bayesaba ukuthwala besaba amapolisa not even bus eyi-1 efikile silindela amabhasi for long hours sezasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sibona amabhasi angikhona kabuye.
Unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yeZupco ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku.
Kubeleka babisele nje amakhome ngoba khathesi uhulumende eqiniswe nehluleka uboZupco. Akula social distancing eyenzakalayo, akulani, kakubiselwa amakhombi nje. Isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uZupco ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba thesi emabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe i-cash ungelalo tap card lawo uZupco vele ugada ebusuku. So khathesi kwamalanga nalawo I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha. Baye besithi 10 rand kumbe 50 cents US uyagada uthini, but nxa sulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela.
Umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angamashumi amahlanu njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo.
Izolo sihambe elayinini yebhasi uZupco sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini. Sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6. Sagcina nje sibuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuya eNkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho yona eyodwa. Lakho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pond kodwa i-50 pond yankhona zwagada kangaki ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo 50 pond esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde.
Umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli seZupco kobulawayo utshele iStudio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tineiro Asoka ongazange adobhe ucingo lapho iStudio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba. Amagalaji amaningi lamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kaZupco anatha khona amafutha abe wome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve kobulawayo amanzi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kuleli dolobho ngenyanga edluleyo obikwa ubangelwe ngamanzi angahlanzekanga. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele siphathamandla salinhlanganiso unkosazana Shaleni Buhlebethu Ndlovu.
Njengenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement siyinhlanganiso ekhangelele abantu bemthwakazi. Sikubone sokuludubu kakhulu indaba yamanzi emalokishini akobulawayo. Uthole ukuthi abanye sebelabo 2 weeks bengathola amanzi. Iluveve njengayo they've been getting contaminated water. Sekuze kwafa abantu abafika inumber 8, abantu abangu-13. So sikubone njengangumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono sisebenzisane le city council siyedonethela abantu labe health organization ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be health organization ukuthi sihlanganelane ndawonye sizama ukuthi sithole amanzi a health siyedonethela indawo zombili siyedonethela abantu laba ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo bengakungabi kulokhu kusiba labantu abagulayo emphakathini wethu njengesizukulwane sakobulawayo.
Uncedo lolu olwamanzi liluthethe ngapi? Luncedo oluzafinyelela abantu abangaki? Lizaqhubeka ngalo yini kumalanga azayo kumbe bekungwalamhla kodwa?
Uncedo lolo sibesebenzisana le city council labe health sisebenzise bona sathola amanzi kuma-boreholes. Sisebenzisa ama-bowls abo ukuthi siyedonethela abantu 18,000 liters per ilogich. Njalo uncedo lolu asilukhankaselanga kuphela ukuthi sikhangele imagwegwe leluveve kuphela kodwa sikhangelele ukuthi sikhangele indawo zonke ezile shortage yamanzi ukuthi sibasize ngoba amanzi ayimpilo kakhulu emphakathini. Ngikho-ke asikho umsebenzi wanamhla kuphela kodwa khangelele ukuthi siqhubeke sisiya phambili size sithole i-solution yokuthi sithole amanzi a-clean endaweni njengabo luvivi siphinde njalo sithole amanzi aclean azatholakala azatholwa ngumphakathi wonke endaweni yakobulawayo.
Abantu balamukele njani lolu sizo?
Umphakathi ulamukelele kuhle lolu sizo ngoba abantu bese bekhathele ngayo sibili indaba yamanzi le. Bajabulile ukuthi labo balala belamanzi ahlanzekileyo bengelavalo ukuthi bavuka kusasa abantwana begula kumbe abantu befile.
Lo nkosazana Shalin ubuhle bethu Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu A1893 Mthwakazi Restoration Movement sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fukembu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezidlela evalweni kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kuleli kumbe abafunyana belalo. Okwethusa abaningi ukuthi inani lalabo ababaleka kuma-quarantine centers lalo liyakhuphuka okufaka abaningi engozini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lalabo asebetholakale beligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emandebeleni ligonge lisuka kumathuma esiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaya luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakulele ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phose amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abadlisa i-Bedbridge, iPangane, seFlabusi kanye nesikhoveni esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumelane njalo konke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezi zathu zokuthi babalekela nxa kubaleka kwabo kuyinto engakhonhle. Kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwanga. Kugcina lowo lomkhuhlane sethele abanye abangelamkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu wayisakhamuzi esitezi odwa uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza kuthiwa abantu abangaka bavele ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi besokusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngani. So sisifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelene emngceleni njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazi.
Unkosikazi Sibusiso Mpala uthuzulu laye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahambahambi ama-distance i-1 meter 1 meter apart ngomuntu kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama maski njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singajiya amamaski.
Abebuto kanye lamapholisa kube babesitho okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazivalekanga kuhle njalo bona kabalazi impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhothisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwa ngolwesithathu eGwanda ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi akuna okudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xa bebaqothanisa okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. ekhuluma emhlanganweni ebandla leZANU-PF ePolitics Bureau esikolweni eHarare izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye nezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumente afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. Unkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies, kube labe cyber security labe data protection, and then iParliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje, ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje wahulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongu khaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi, kungela zizathu, kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambali phambili liyebhalisisa leli bhili mina ngiyalisekela.
Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iPhalamende yenze iphutha ngokubhala lomthetho ngesiNgisi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani baba Gande, salibonani balaleli bonke, mthwakazi omuhle. Ngiyabonga ithuba lelo ninikezelona babukanti.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi ubona njani udaba lolu olwesithombe sikambuyane handa ukuthi wasizafakwa eHarare?
Baba Gande, ngiyabonga kakhulu njalo ngiyabonga abalaleli. Kuqakathekile ukuthi khona izimbali zethu sizigcine. Kuqakathekile ukuthi khona sihloniphe amakhosi ethu. Nxa labo behlonipha amakhosi akiwo khona lekibo, hayi sabakwenze khona lekibo. Kanti ke lathi ngapha lathi kumele sihloniphe wethu amakhosi.
Kodwa bona labo abafuna ukufaka isithombe bathi bona ikulondoloza imbali yesizwe. Wena uthini ngalokho?
Umbuyane handa eHarare baba Gande uyisikhonkwane. Umbuya nehanda eMashonaland ulidlozi. Umbuya nehanda eMashonaland uyinkokheli. Ikho ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibona kuqondile kubo ukuthi khona bambeke abe isikhumbuzo ukuze izinto zabo zibahambele kahle, ngoba ngathisa izinto zabo zibamelanga kahle. Ikho ke balokucabangela ukuthi khona nxa bengenza lokho funa izinto zabo zibahambele kahle.
Asithi bafuna ukwenza lokho ngesinye isikhathi ilizwe lingamanga ngendlela eliyona kathesi imali ikhona lokunye konke kukulungile. Kuyabe kulungile na ukuthi kufakwe isithombe sikambuyane handa eHarare njengoba kulesithombe sika mnumzana Joshua Nkomo kobulawayo?
Iye, kuliqiniso sibili njengoba ngijilo nje phezulu ukuthi khona ulwana umuntu kubo ube isikhonkwane, kubo ube lidlozi. Ikho ke ngalokho ke nxa bembeka vele bona bathi balondoloza bona ngokwabo, balondoloza imbali yabo, bahlonipha amakhosi abo, bahlonipha izinkokheli zabo, bahlonipha abelaphi babo. Ikho ke nxa ngukhangele ngibona kuyindlela yokumhlonipha kubo bona khona ngale ngoba kubo khona ngale ube inkokheli ebaluleke kakhulu lakho konke abakwenzayo bathi bona bancediswa nguye.
Ungavalelisa abalaleni
khona kande nje kubi kathesi kutheni nje isizwe ngasimanga kuhle kodwa njengoba nanishilwe ukuthi khona abantu laba bona balala ukholo lwabo bayakuzwisisa ukuthi khona lo muntu nguye ongabakhokhelela nguye ongabavula ingqondo nguye ongabavula amehlo empeleni izinto zonke zilungile kuqondile ukuthi mambeke lo muntu ngoba kibo lo muntu usho impilo yabo kuye kibo lo muntu usho indlela kibo lo muntu uyinkokheli ikho ke ngalokho ke nxa bemfaka laphana ukuthi khona babe bembona babe bekhumbuzana ngibona mina ngokwesintu babe benze into eqondileyo sibili ikakhulukazi nxa ilizwe limi kahle ilizwe lile mali ilizwe lihlezi kahle kungaba kuhle kakhulu ukuthi khona babeke umprofita wabo babeke induna yabo babeke ikhosi labo babeke isikhonkwanisa
lo ke bekungumnumzana Vodloza Gretas Banda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise sicubungula udaba lokuvulwa kwesikolo ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka.
Inhlangano sehoza njengehlanganiso evele ilwela amalungelo lonke ikakhulukazi ilungelo lezemfundo besikhankasela kakhulu ukuthi ukuvulwa kwezikolo kungaqhakathekisa ukuthi khona abantwana kumele bavule singakhangeli amalanga kodwa sikhangele ukuthi kumumo esikuwo we-COVID-19 kungabe konke kumi ngomumo yini ukuthi abantwana bafunde lapho abazafundela khona izindlu zangkhona ama-classrooms ayenela yini inani labantwana lirejisiwe ukuze kube le-social distancing emaklasini okufunda amabhuku kukhona na izindlu zabo zihlanzekile na kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi unike okulungisela amamaski ama-sanitizers ufumigator izindlu zokufundela konke nje okumele okudingakala ukuthi nxa sithi under COVID-19 kuyafundwa kube khona njalo lokuthi lona igcikwane le corona lingaphi lisithinta njani okwakathesi ngoba uhulumende kathi singeke athi uyavula izikolo akhangelele ukuthi khona abazali bazaqhubeka bebhadala indleko zesikolo kumele uhulumende akunanzeli ukuthi umumo esikuwo utshengisele ukuthi khona abazali ba-under lockdown ihlobo athi se-South Africa phandle kwelizwe zibuyile emakhaya lazo kumbe zi-lockdown khona ngala zasebenzi so imali leyo yathi incedisa kakhulu ezikolweni evela kuhlobo abazali abangaphandle kwamazwe kayisekho imali kade ivela kwi-informal trading kayisekho ngoba abantu bahlezi ezindlini bacathele igcikwane so uhulumende kumele abe nxa izikolo zithi ziyavulwa abe nguye lomlando othwala yonke into nxa udeclare isehlakalo national disaster kumele ukuthi ukuthona uthwala umlando njengokhulumende umnomzana umathema kumele kunanzele ukuthi khona kule education amendment act eka 2020 ekhuluma ngokuthi i-education sokungiyamahala iyatsho lokuthi state funded education is ECD to form 4
la khuluma la yini uhulumende njalo ukukhona okunye likwenzayo ukuthi abone ukuthi alisuthiseki labazali abasuthiseki ngokuthi izikolo zivulwe kungalungiselelwanga ukulwisana laleli gcikwane kuyini elikwenzayo ukuthi uhulumende awemukele umbiko wenu
okhona siloko sixoxisana labaphathi ntambo bezabelo esingathi ngama district educational inspectors lama labo PD njengakathi sikhangela ukuthi kulemhloliso ebibhalwa yabo olevu ibhalwe kwathiwa yonke into imi ngesimo sithethelele ithuba ukuthi silonde uluhlu kade lubekiwe ukuthi yile lokuthi umonitor ukuthi yonke into imi ngesimo sokubhala kodwa sikhangele ukuthi kube lokusilela laphana laphana yikho ukuthi ubufakazisilabo esizabuthatha emalangeni azayo sibuhambise kuministry siyemtshele ukuthi la announce lezimseke ukuthi lina konke yonke into imi ngomumo kodwa on the ground sithole ama gaps lawa and abazali abanye kwezindawo bagcine sebengena endlekweni kundleko zokulungisa lezi ndawo ukuthi abantwana abhala ama exams sihle simazise ukuthi lokho akusezokwenzakala nxa isikolo zingavulwa ngoba abazali kabalayo leyo mali ukuthi bakwenze so siloluhlu ukuthi simonitor njani kuluhlu vele luvela kwi-World Health Organization ukuthi wena ukuze isikole zivulwe kulama 6 guidelines okumele alandelwe and alandelwe akhangelwa ngezigaba ngezigaba kungani khangela ngezigaba ngezigaba kumele ukuthi senze ukuthi nxa sisithi wena besithi ngathi iMatopo district iyavula isikole nxa kungenzakala kube lomnyama ukuthi abantwana besikole lama-teachers babanjwe iligcikwane le-COVID kule ndawo abangagcina khona balatshwe yini ngoba basuze besukuswe kwi-district yabo besiyakwela nje kwi-district ngenxa yokuthi bazakwenza kube lokuminyana kwezinye izigaba so uluhlu lokulungiselela awutsho ukuthi at national level silungiselele siya ngezigaba ngezigaba uhulumende yinto okumele ayenze naleyo lokho yinto esixoxisana ngayo kodwa sisathatha leli thuba lama-exams ukuthi la ma-exams ababhaliweyo abafosiweyo bekungalungiselelwanga into efosiweyo so ngokuvulwa kwesikole kusezokwenzakale so sisalinde ukuthi ama-exams aphele sibe sesiqalisa umkhankaso wokuthi sibayingile silobufakazi obugcweleyo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise.
Nanko umculo abafana bakagodlwayo
Joshua Nkomo kabuko anongolo aramatase lathela zimbuke ikumbese sila bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi uze nsundi yabensundu qaliwe siziba saserodisia unzi amandle bele eyakhupha bamhlophe esizibeni zabhula ukudela inkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imtophe elakhisidleke wahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasilela izigxawu wacisha umbilo wasentumbane hehlahlelimanzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya emhlazana kungayisuye ubunyuka bempithe obulawayo bamjiba phansi laphezulu kanti usenzule kwenkonjane wayezizweni umahamba yedwa abanye behamba namabutho becahlele nganunu ama-AK-47 umdala wethu umafuku unyongolo unjabuko ulinja owembabasala benqinda undunankulu wezitafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu liyeza erodisia enzeka inkemenkeme yendaba ngadumikafula kufalibalele wahlangana lembila zithuthu smithi dawingizamshini evictoria falls
singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezobco aya edolobheni inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwelela uveve amanzi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7